sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Le chona njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomgqibelo mhla ka 23 kumbimbitho 2019 nguntungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
kulezinto ezithathe esizitholileyo abantu kade sibadinga, so sigcine sizithola izolo, zitholakale emfuleni.
Uzulu weManicaland uqhubeke ephanda emhlabathini engenala semahlathini namuhla edinga izidumbu zezihlobo ezibulawe lizulu lesiphepho ucyclone Idai.
Lapho okufiwe khona inhloko yomuzi yiyo ehlala khona, abantu nxa bebuya bafike bakhalele inhloko yomuzi. Pho leyo nhloko yomuzi nxa isibaleka isiye abantu bekhala, bazafika bakhalele bani?
Inengi lichothoza umongameli Emmerson Mnangagwa ngokusuka elizweni namuhla esiya kwele Angola, lisithi ubemele akhokhele imizamo yokuphathisa abantu beManicaland. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uzulu weManicaland uqhubeke ngemizamo yokudinga izidumbu zalabo abafele engozini yezulu lesiphepho ucyclone Idai namuhla. Abaningi bebephanda emhlabathini njalo abanye bebengena emahlathini bekhangelala lapho okulamanzi khona. Imizamo le iyaqhubeka nje namuhla kulilanga lakuqala lesikhathi sensuku ezimbili ezihlelwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa ezokukhalela uzulu weChimanimani loweChipinge owehlelwe yingozi le. UMnangagwa uhlele isikhathi seNational Day of Mourning esiqala lamhla siphele kusasa. Kodwa okudanisayo ikuthi abantu abaningi bakhala ngokuthi uncedo lokudla lokunye abakudingayo kabalutholi ngemfanelo. Abanye bathi ukudla kuphiwa abebandla elibusayo eleZANU PF kuphela kwezinye indawo. Siyeqhume isakhamuzi seChipinge unkosikazi Sali Mlambo wasichasisela okunengi okwenzakalayo.
Abantu bebelokhu benikwa ukudla, abanye bebenikwa impahla, kule mpahla ezivelele ePresbyterian Church eHarare. So abantu abaningi basasizakala ngezinto ezinjengokudla lempahla, lezinye izinto zokuphonga ukuphathisa. Ngibe sengisithi izidumbu yezi satholakala njengokuthi izolo kulezidumbu ezithathe esizitholileyo abantu kade sibadinga, so sigcine sizithola izolo, zitholakale emfuleni. Kodwa singathi amanzi sengathi ayayehla lapha, sokungathi sokusiba ngcono. Kodwa uncedo singisalufuna oluningi kakhulu ngoba umumo wakhona mubi kakhulu. Sisafuna ukuthi abantu nxa begwanisa besisibili besisize ngezinto ezithile kakhulu. Kodwa singathi sokusiba ngcono ngoba amanzi ayayehla, so lokudinga kule ndawo ekade zingafikeki ngendaba yokuthi imigwaqo akula amanzi ebemaningi, kathesi sokungathi kuyafikeka futhi.
Esigabeni sakho ubangaka abalokhu bengaziwa ukuthi bangaphi?
Esigabeni engihlala kiso ngingathi kunabantu abathathu abangaziwayo ukuthi bangaphi. Kuyukuthi bona basuka besiyadinga izinkomo zabo, so sicabangela ukuthi ingxenye bahle bathathwa ngamanzi. So kathesi ama-numbers ethu yikuthi alokhe abantu babe belokhe bekhuluma ukuthi alo asambone, kodwa okwakathesi embaziyo bathathu abangakatholakali.
Abezempilakahle eMozambique, eMalawi ngisho laseZimbabwe bathi imikhuhlane efana lemalaria efana lesihudo isiqalisile kwezinye indawo. Khona ngapho eChipinge kunjani, alikayiboni yini limikhuhlane?
Hayi imkhuhlane le mina angikayiboni kumbe ukuzwa ngayo. Kodwa ngiyabona ukuthi kungabe kuyukuthi sokuqalisile kodwa abantu bengakakhulumi ngakho. Ngoba indawo yakhona sokulamanzi amaningi. Njalo nje sokuqalisile futhi ukuthi kuthise kakhulu. So iminyane zingabe seziqalisa kakhulu ukubreed ukuzalana. So kungabe ungatholakala ukuthi ingxenye sokuqalisile. Kodwa eqinisweni asikazwi any report yokuthi kulomuntu osele malaria kumbe olesihudo.
Uzaqhubeka uhlala lapho bukhona yini kumbe ucabanga ukuthutha uye kwenye indawo ekhatshana?
Ukuthi ngingathutha lapha ngisiye endaweni ekhatshana angibona ukuthi ngingakwenza lokho ngenxa yokuthi le yindawo yabokhokho bami, indawo yokuthi abantu bakithi bazalelwa lapha. Sitholile ukuthi sibe lento enjongo ilayi esiweleleyo khonapha, kodwa ukuthi ngingasuka angiboni. Ngiyabe ngilokhe ngilapha sibonisana labantu bangakithi lapha, ngeke ngikwanise ukuthi ngisuke.
Unkosazana Salim Lambo isakhamuzi seChipinge sixoxela ekhona le eChipinge le tiye indlebe kuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba olubuyayo kuhlelo silenxoxo ebanzi laye unkosazana Salim Lambo. Abamabandla aphikisayo lozulu weZimbabwe jikelele sebechotoze umongameli Emmerson Mnangagwa ngokusuka elizweni namuhla esiya kwele Angola besithi njengoba kulilanga lakuqala lokukhalela uzulu weManicaland alihlelileyo ubemele abe khona elizweni akhokhele imizamo yokuphathisa laba bantu. Amabandla acotoze uMnangagwa agoqela LMDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa kanye lele MDCT elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe. Sixoxelo mnumzana Bednico Pepe umgcini sihlalo weMDCT kamakhuphe.
Lapho okufiwe khona inhloko yomuzi yiyo ehlala khona. Abantu nxa bebuya bafike bakhalele inhloko yomuzi. Pho leyo nhloko yomuzi nxa isivaleka ithiye abantu bekhala bazafika bakhalele bani? Ngokwesibili okutshengisa ukuthi akulabuntu esingabukhuluma ukuthi kukhona obenziwa-ke ngumbuso weZANU-P F la eMnangagwa. Okwesithathu, siyazi vele ukuthi iZANU-P F yona ngwayo ikhokhelwa kumbe ngithi libandla elinabantu abalolunya abangalazwelo. Bengalazwelo nje kufanele ukuthi ngakulesi hlelo ngakuyahlela ukuthi khona okwenzakeleyo eZimbabwe endaweni yakhe into embi. Sibone esiba nguye ohamba phambili esenza yonke into evakathela abantu azavakathele nezimuli ezilahlekelweyo. Okwesi-4 kungakhangela ukuthi vele abantu laba abanathando labantu. Kule mfanekiso kadiphuma-ke ku-social media etshengisa ukuthi abantu bangcwatshwe ngamabhulisi kade khanywa ekhandwa-ke ngokungamaplanka okubazwa emakhaya. Khonokho kodwa kuyatshengisa ukuthi-ke uhulumende kazange ayikuthathe kube serious ukuthi athi nxa e-declare i-state of emergency kuhle kulungiswe amabhokisi, kuthathwe amakhampani wonke ayenze amabhokisi, ahambise amabhokisi khona labantu bayangcwatshwa kude. Kodwa sikubonayo ukuthi sonke isikhathi nxa besenza into zabo benza into zabo ezisuthisa imoya yabo ezingalandaba labantu bezimbabwe.
Sike sakhuluma labo khona le eManicaland bayakhala bathi uncedo kwezinye indawo luphiwa abantu ikakhulu ukudla. abeZANU-P F ukuba bikwabe bhalisana behamba bona phambili. Kanti ke ngumuntu wonke owelwe yilingozi odinga uncedo ungathini ngalokho?
Nxa sisithi thina ibandla leZANU libandla elilabantu abalolunya abalokunhliziyo yobuthakathi siyabe singabathithi. Leyo iyatshengisa ukuthi inhliziyo yobuthakathi, inhliziyo yokuloya, inhliziyo yomuntu olomoya omubi ofuna ukuthi omunye umuntu azwe ubuhlungu phezu kobuhlungu lobabuzileyo.
Umnumzana Bednico Pepe ngomgcini sihlalo webandla le-MDCT. Siphinde saxoxa njalo lesiphathamandla sezanu PF umnumzana Joseph Chuma yena othi abaxothoza umnangagwa ngabakwazi abakhuluma ngakho.
Yakwazi ubana kona njengoba yena engumongameli kulamanye ama-commitments ahlala ekhona kukhalenda avele emile. Kodwa ke bekungahli kona nxa kule misebenzi eyenziwe sokulibona impilo nje ine. Ngiyabona ivelisini khona ezindlulinde lapha esihlala khona noma ungaselwa awusathi ukuthi abanye abantu asabeyanezinye imisebenzi ekhona abantu baphuma bezimisebenzi bebuye belobe bekhala lani beyidibhiza into zonke zihambe ngoba ukuselwa akuthi na into yonke isipile phela izinto kumele ziqhubekele phambili kumele ziqhubekele phambili yikho izinto ephambili akhalani ndawo okhalayo kodwa kungathi ngena sokuthi uthi uhlale phansi uthi into yonke. So nayina ebhikileni ngiinto eqaileyo naleyo endle ayenzileyo kuthi asikhalani nabakhalayo iifozi ezibhijileyo ngale kodwa awusotho awusatho belekuna imisebenzi yonke sokuphinde ehle imeko napho.
Kodwa abanye bathi umhlangano we-SADC lo awulandileyo kwele Angola ayisiwo umhlangano walutho ngumhlangano ongelamsebenzi nje. Bathi njalo obekudingeka ukuthi umongameli aqhubeke ekhona elizweni ekhokhela imizamo yokuphathisa abawelwe yilingozi.
Well, angiqondile umhlangano lo abawulandileyo khona ngale kodwa mina njengoba ngisitsho ngibona ngani into kodwa kungasuzapho ngokuphuma hambe kwelanto eqade kule ngoba njengoba nje ubona kathesi so i-SADC lamanye amazwe apha eRwanda labanye abathile babhizi bazama ukuncedisa ukubana wona sisusele izinto ezizele ezinto azifakela yimelika le-EU. So akunanto engaqadi angabana ngoba ubudlelwane bona lobana yibo obuzayenza ukuthi into zethu zizibe nganeno umkhono mothi uqala ukuvuka ngoba sidinga phela i-balance of payment ezaphuma emazweni nalawa aphandle khona ngale nxa sokulo budlelwane oburayithi obulungileyo sokukhitshwele ezizilwane esizifakele.
Umnumzana Joseph Chuma ngoebandla lezanu PF. Singene kuhlelo lwabesifazana esilethulelwa nguSithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Lamuhla sixoxa lo nkosikazi Loveness Makauri ohlala kuward 27 eMakoni South okungezinye zendawo eManicaland ezihlaselwe lizulu lesiphepho uCyclone Idai. Izulu leli libulele amakhulu lamakhulu abantu njalo abanye akwazakali ukuthi bangaphi. Unkosikazi Makauri oyisiphathamandla se-MDC usichasisela okwenzakala esigabeni sakhe.
Mina ngiku-district ngingu-treasure district Makoni South district. Mina engikubonile endaweni lapho engihlala khona lamakhitshi angikhona kuzobuya amalokuzeni ama-toilets awile sibili kuphinde kubuye futhi amabhani lawo awile akulalutho. Ngikuthi vela ngisaqedanga ukuhamba indawo zonke kodwa lapho engihambe khona ambone kulezi nje eziwile eziningi ama-toilets wona amabhani okuthi vela ngikwazi ukuthi abantu bazathithela ngaphi igwayi labo. Umuntu wonke vele uselokhu usefuna ukuthisa igwayi lakhe. So ukuthi ucele ku-NXT dog omunye onebhani kuyabe kungayenzi ngoba uyabe efakile eyakhe layo. Umoya athe lilokuzwa ngumoya kusiwa okunye kuqamuka avela abasavuni into engani right elinye liseli.
Manje abantu benzani kathesi bahlezi ngaphi?
Bahlezi kuma-NXT dog abanye bahambile ezihlobeni zabo. Kunzima abanye bahlezi kubosabhuku abanye bahlezi kubomakhelwana abalezi njakade ziqine kakhulu. So into zangikhona vela azimanga kuhle.
Kulabantu abakade besiza abanye ngoncedo solufinyelele yini khona ngapho ukudla kumbe impahla zokugqoka kumbe amatende kumbokunye?
Akula kulanteke yabuya.
Zikhona iziphatha amandla ezibuyayo ukuzohlolisisa umuma?
Abakabuyi vele esibanimani kuwes ngapha kungani kungcono ngoba uyakwanisa ukuya kubomakhelwani kumbe kwabanye nje izihlobo usiyahlala akufanani lesimanimani. ukudla yikho kuyabe sekushoda manje. Abathathe vele sebenika umumbu, sebeholisa umumbu. Kodwa bebengaholisa umuntu wonke ade bekhangela ukuthi hayi lapha kungani, hhayi akusela lutho laphana lakwa akusela lutho, ade bedinga abantu abawesi. Akula futhi endaweni yethu yena le kwazwa kuyikuthi i-M D C yodwa, so akula laphana sivota kwakungamali okuzeni kuphela, ngama-M D C kuphela yiyo ilokuzeni iba abantu abangikhona abaningi ama-M D C. So bayakhangela ukuthi izindlu lezi wile lezi ngabantu baphi, basabothani, basaphothi i-M D C kumbe izanu. So iningi zangikhona ezamazanu lazo zikhona ezinye eziwileyo, kodwa bayakhangela bebona ukuthi laba yibaphi. U-M P wethu wadliwa yizanu ngenxa yamapulazi wona lawa, ngoba abantu bemapulazini bavele ngabayifuni i-M D C, kodwa lapho emakhaya i-rural la hayi azange adobhe. So u-M P wakhona lokho ahambayo mzane evotela kuphuma ama-result kazange ebuye futhi. Labo amazane angikhona vele sebehlupheka ukuthi kathi manje senzani, ngoba u-M P vele asamtholi.
Abatshonileyo like lezwa ngabo kumbe izifuyo ezifileyo?
Hayi lokhu sikuzwela khathana lapha kuyilokuzeni kuphela, izindlu lamalokuzeni lama-toilets lamabhani abantwana bayahamba ezikolo, ama-bridge a-right kawanga. Li-bridge elilodwa kuphela ele Rukweza primary yileli wileyo kuphela elilodwa.
Kule bridge eliya esikolweni esithiwa iKadzunge school, abanye besiza ngapho kuthiwa eDenza school, i-bridge langikhona lincane, so abantwana hhayi lakathesi abakayi esikolo ngoba umfula ugcwele.
Leyo bekuyingxoxo lo nkosikazi Loveness Makaure ohlala kuward 27 eMakoni South, okungezinye zendawo eManicaland ezihlaselwe lizulu lesiphepho ucyclone Idai. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile. Sizweke uChris Kande kuhlelo liphuma lendaba elishone lendaba kubana usiphatheleni.
Lingali tshona njani zulukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lonkosazana Sally Nobuhle Mlambo, isakhamuzi seManicaland kocheche, lapho okube lomonakalo wezulu lesiphepho ucyclone Idai. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Alright. Alibonani, ngiyabingelela.
Ya, ungaqala usitshela ukuthi uhlala ngani?
Mina ngihlala eChecheche, eChipping, eGrowth Point yaseChecheche.
Ingozi yezulu leyi ifike okunganani khona ngapha?
Ingozi le ifike kakhulu ngapha. Amanzi ebemaningi athethe imizi, eminye imizi idilikile. Kodwa okudilike kakhulu yizambuzi, imigwaqo layo akusela, amabridge vele lawadilikile. Izulu belilinengi kakhulu, amanzi akhona abuye emaningi okwesabisayo kakhulu. So uyathola ukuthi vele imizi eminingi nxa iyimizi leyana engayakhwanga ngendlela idilikile yawa endaweni eziningi. Iningi lethu bese sihlala ezindlini zabantu abayakha imizi yabo ngezitina, ngoba izindlu zodaka zawa.
Manje sikhuluma nje okwakathesi lihlala ngaphi so?
Sihlala ezindlini njengokuthi ezababalisi, abanye ababalisi ngapha zabe zilokhe zithi zimile, zilokhe zikhona ziright. Kodwa abanye abantu uyabona ukuthi bahlala lezi hlobo, abanye bahlala ngathi labo makhelwane. Abantu vele siphonga ukuhlala lapho okuhlalekayo, abanye bahlala emathethi kathesi ukwenzela ukuthi umuntu ebe ele ndawo yokucathisa ikhanda. Kodwa imizwe eminingi sibili idilikile.
Bakhona abafileyo?
Bakhona abafileyo leyo ngapha eThipinge. Mina embaziyo ngathi balithumi. Izolo sibeke eThibuwe, sibeke omunye othiwa nguMr Mthono wathathwa ngamanzi. Then kulomunye ubhude engimaziyo esakhula sonke othiwa nguClement Manono, naye wathathwa ngamanzi. Sathola umzimba wakhe uthole emanzini ngesonto.
so simbeke ngolwesithathu yena lo kulabantu sibile abafileyo sibaziyo abangafika ngaphe tipinge kuma 20 bakhona
sizwa kuthiwa abanye bengaba bethethwe ngamanzi bayafika khona le Mozambique libazwile yini
kungaba njalo ngoba amanzi lawo ebephonga ukukhuphula yonke into so kulala besingakwaziyo ukuthi bangathi so kungaba njalo ukuthi laba bathathwa ngamanzi bazaphumela khona ngale kodwa lapha besizama ukuthi sibe silokhe sidinga izidumbu ukwenzela ukuthi kumbe ukuthi umuntu nxa singakwazi ukuthi ungathi singamboni besilokhe siphonga usiphonga ukudinga kodwa kungatholakala ukuthi sibili umuntu isidumbu sakhe sisemozambique ngoba amanzi lawa ebemaningi ebelamandla and amanzi lawa abuye kakhulu ntambama lasebusuku ukuthi abanye bathethwe belele abanye bebekwazi ukuthi bayathathwa abanye bebengakwazi singathi ngamanzi akade elolaka anzake ngikubone
manje uncedo luyafika yini sizwa kuthiwa kulaba phathisayo
abaphathisayo bakhona nje bayazama kodwa into ehluphayo ukuthi ezikhathini ezinje singathi uncedo lwakhona lulutshwana ngenxa yokuthi abantu abaningi kathesi abalampahla abalangubo abalazitsha zokuphekela abanye abantu yonke into ithethe ngamanzi from singathi ingubo yonke into ongayicabanga engabe sendlini
manje nxa liphiwa uncedo olufana lempuphu liyapheka kanjani
Sadinga-dinga imbiza, abantu bebedinga-dinga imbiza le migano yokuthi abantu bekwanise ukuthi bepheke. Kodwa kunzima ngoba umumo walapha unzima ukuthi ucele umuntu sibili imbiza yokuthi ekunike laye umuntu uyabengela. Kodwa lo mumo kade lapha sokwenza ukuthi abantu sibambane kakhulu ukuthi uyachupha lawe olakho uyathatha imbiza uthatha umgano okodwa unike la ukuthi at least omunye umuntu ekwanise ukuthi epheke. Ngoba izinto ezinjalo akula muntu oke wanceda abanye ngapho ezinye indawo ye bazama ukuthi bephathise bencede abantu ngokuthi bepheke ndawonye kodwa endaweni eziningi usizo olunjalo asikalitholi kodwa ukudla o-Red Cross bebebanika sibili even i-government ibizama ukuthi inike abantu ukudla
lo-ke bekungunkosazana Sali nobuhle mlambo isakhamuzi se Manikaland kocheche ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba lichona lendaba igama lami ngu Chris Gande lilale
Siyabonga Chris le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington
Langlela ndwandwe
Langlela
Langlela ndwandwe
Langlela
Langlela amshweshwe
Langlela nampaba fobembula
Langlela
izakhamizi zemaphandleni eMathebeleland South zithi zikhala ndawonye lozulu eManikaland owelwe yingozi yezulu lesiphepho Lona elibulale amakhulu abantu la kukhula lemizi ilachia inkulungwane lenkulungwane zingela ndawo zokuhlala. Intatheli zindaba yethu uAlbert Ncube usethulela lolu daba.
Izulu lesiphepho leli ucyclone Idai likukhule imizi ladiliza amabhaloho njalo ngokutsho kwakhulumende. Libulele abantu abafika amakhulu amabili lamathumi edlula kancane amahlanu. 259 kodwa inani leli likhangelelwe ukukonga ngoba bebaningi abalokhu bengaziwa ukuthi bangaphi kanti abanye ngabafayo abalokhu begqitshelwe lithebethebe abangakatholakali unkosikazi Juliet Nkiwani ongumgcinisihlalo wenhlanganiso esebenza labomama bemaphandleni e-Women Development Association of Zimbabwe uthi indlela uhulumende aphathe ngayo lengozi iveza sobala ukuthi ubengazilungiselelanga lanxa ebekwazi ukuthi kulezulu likazamcolo elizayo
akula preparedness ekhona elizweni khonoko njengabantu bahle bathwalwa masinya basiwe endaweni ezisafe uma safety places vela wakho aka identifywa noma ngaba basusa kathi babeza bafaka Nga waqhamuka ama cyclone nje kuyazakala ukuthi kushele izinto eziningi emanzini abathebeya nathi dothi imiyane amalaria okholera bazakuba khona. Asizange sibone kule preparedness ezibhedlela kumbe ngapha ukuthi abantu baphaniselwe.
Umankwane uthalubana isiphepho lesi sichaye eMathebeleland besizaqothula yonke into ngoba kuvele kungelantuthuko kulesi sigaba.
Imigwaqo yethu ngayiphelile, ngikhangela amabridge. Amabridge vele adala ukukhukhulwa ngamaZulu lokhu njengalast year amabridge amaningi asale elimele, alokhu elimele lanamhla. Ngake kubuye umonakalo onje, angiboni ukuthi eMathebeleland South kuzasala kule bridge ngoba amabridge wonke ngakasimisi. Ngamabridge esikhulu ukuthi awasaqinanga sekwagebheka, bekuvele kuyasala kungelalutho. Okunye futhi khathesi ama-settlement asekhona nithele emathawuni abantu bakhele ezifuleni. Ama-enjiniya khathesi emathawuni banika abantu indawo ezazingahlali bantu okwakuyizifula, abantu basezifuleni.
Umonakalo wehlele uZulu eManicaland uthi abantu abaningi ezansi eMandebeleni bebambe uvalo. Lanxa abaningi kulumango bebekhala ukuthi izulu line, sebetshaywa luvalo ngabe bona amayeza esibhakabhakeni. Umnumzana Edgar Ncube isakhamuzi esimbuka phansi kwenduna uMathe lapho kulezulu elike ladiliza izakhiwo kunyanga ezimbili ezedlulileyo. Uncube uthi uZulu eManicaland ubhekane lobunzima, nanku laseGwanda South akulancedo lokwakha kutsha asebethe baluthola.
Akula nokukodwa kwakhona osokukwalungiswa. Ngikhuluma kunje abantu bayaziplanela ukuthi baqalele ngathi baye ngathi. Akula sizo esilutholile kumbe olutholwe ngabantu ngaphandle nje kolulutshwane engingathi mhlawumbe nalo lokwalungakafezeki. Kulama-organization athile engingafanisela i-DLD kwayizibabirwa libabahisani kuzoba ne-team 28 yizo ezingani zifisa ukuphathisa.
Uncube uthole kakhulu uhulumende esingazange athatha amanyathelo okususa abantu beManicaland endaweni zabo izulu lingakani. Nanxa bekwazi ukuthi liyeza lo monakalo omkhulu.
Lokhu kulusizi kakhulu ezizalwaneni zeZimbabwe emsakazi ngoba kube lo monakalo sibili omkhulu kakhulu kunje nje kulahleke imphefumulo yabantu abaningi. Okungangokuthi i-Metro Department ibikubikile ekuqaleni ukuthi ngenzakala kufike i-cyclone yona leyo ngesikhathi esithile. Okokuthi aluba uhulumende ubeke wakunakekela nje wahambela phambili, maybe laba bantu basuswa bayafakwa kwenye indawo lapho akhangelelwanga khona ukuthi leli zulu belingafika bagcinakala khona kuze kubonakala ukuthi kuyaphepha ngani. Nalapho sokuvelela umonakalo sinanzelela ukuthi umongameli welizwe ukuphatheka kwakhe kakuzange kuveze ukuthi umuntu okhathazekileyo ngesenzakalo lesi.
Isakhamuzi esiteza umnumzana Sajen Moyo uthi kuyadingeka ukuthi uZulu akhethe ukuhle indawo zokwakhela imizi ukuze kwenqatshelwe ingozi ezifana leManicaland.
Asiboneni ukuthi indawo zethu sakhela phezulu, singakheli endaweni eziphansi, ezifuleni, emagumbini emfula, ngoba kulapho amanzi aya khona. Kanti ke vele yona imvelo yomhlaba ukuthi amanzi kumele aye endaweni ephansi. Ababanikeza indawo labo kumele bangabantu abalolwazi abazabanceda.
Osomabhizimusi beGwanda bayakuqhubeka ngokuqoqa impahla zokuphathisa uZulu eManicaland labanye abehlelwe ingozi efanayo eMaswingo. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngingu-Albert Ncube.
Siyabonga Jahelitala Albert Ncube ngokusipha uhlelo lwemaphandleni. Ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. UZulu weManicaland uqhubeke ephanda emhlabathini engena lasemahlathini namuhla edinga izidumbu zezihlobo ezibulawe lizulu lesiphepho ucyclone Idai. Kwanele Mthwakazi okwanamhlanje, likhumbule zikhona njalo ezakusasa olivalelisayo ngontungamilinkomo.